Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 17 kuNhlangula 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezano PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempila kahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-Citizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu ukuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esethiswa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Kusenjalo, igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebele uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one in caution statements.
Bazamiswa edale kusasa kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapholisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapholisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Ebert Jamuka owebandla le People's Unity Party osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga e-CCC endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singama-politicians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe. So siyabona ukuthi namanje kukhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo, sisekhona namanje, namapolisa asetshenziswa iZANU PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga e-CCC kumele ahloniphe umthetho.
Awuphikisana labantu ngeke unqobe, hayi kodwa ke njengoba nthilo asoqala njalo ngasozabe ngokucina ukuzama ukuphikisana nabantu ibandla lezana uPF ibandla labantu bezimbabwe
ibandla lesiCC lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikho wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo abetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Lukh Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le High Court ukuthi oyedwa ubungedale le Administrative Court. Abahluleli laba bavalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Whitnell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcini sihlalo weZAC umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Nifuna ukuzwe Zimbabwe azi ukuthi besingamhlelanga ngalolu daba. Sesibuthanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edani lomthethondaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcini sihlalo weZAC ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoShivayo kuphela akwenelanga. Baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona iZeki ngokwayo. IZeki lalabo abayiphetheyo phela. Labo kumele bahlolwe. Akupheleli nje kuShivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo izakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisini amanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancube besithi izakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezanu-PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela. Likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ukusebenza kwayo kakusuthisi kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu, bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababe senzile. Ngakho abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezishiyetshiyeneyo, libona sengathi icala leli lingakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli?
Indaba kaChivayo ingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona. Ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lomongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo? Sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamangala ukuthi kanti ufika njani laphana njengoba engusoma business engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana? Kweza njalo umongameli wethula umbiko ukuthi usegunyaze iPortals ukuthi iphe ilayisensi Starlink, kwabonakala ukuthi ibhizinisi elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo. Kwenza abantu bazibuze ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kukaChivayo lo mongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo, ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lo mongameli welizwe. Kuliqiniso asiloqiniso kodwa okubona nakale emphakathini emapikitsheni kuthelevishini yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezinene.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, ubesecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi eziyisichiyangalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqakatheke kakhulu okumele ukuthi alubana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinjenje siyamazwe abhekane lendlala engakanani, abhekane lesomiso esikhulu kangakanani kakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa yokuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa iEl Nino. Kanti yona iEl Nino leyi ivele ivangelwe yokuguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba lesomiso lesesihlahla.
Ukuganyulwa kwezihlahla kuxhumana ngaphi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sibusithiye sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona i-evaporation i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka. Izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo, kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa i-condensation, abe seguquka ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line. So sina singagamula sihlala siziqede siyabe sesiphungule isource eyamanzi azaba semkhathini aguqa phinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoko ngokhonoko ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investenini sifake nini amasola system lama-biogas. Ama-biogas yiloko okuziimbenge lezi ezakhiwayo zikwakhiwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezithwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usiqhiqa mfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho abakuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa, kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo, insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa labo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-wards, lezinye izisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungama-wards. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi, iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenziwe i-biopsy iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya oqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu bayekuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa, nxa wazala elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa, bazala belensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele, hayi mina kazingikhathazi, angila inkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
bethu lomkhuhlane yathi affect uya affect abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangela ukuthi kakhulu kangananxa silapha ezibakho sikhangela indawo yakithi ngapha emathebeleleni ekuyachisa kakhulu ilanga ilanga liyachisa kakhulu so iskin yethu sikhangela ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lulu ukuthi si-affecteke ama sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningiyana
ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo
zilomhlobo zilemhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngama-moles lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besekuresulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besekusiba le nsumpa insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer so kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe ukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu as umperson nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable
ukhuthaze uzulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa abezempila kahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kweze Melika umsakazo wezindaba oweCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo mongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisa ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye omunye osemdala kulomunye omunye kunjani kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshile obhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani yikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kuwo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka-27 njalo lokhu kubekwa imithetho emitsha sizabona zindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate iza kwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le iza kwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo kokukusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye sakhuluma omunye sengenela omunye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokho ukuthi angenele omnye sakhuluma kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuzakwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukene. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe i-democracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabebuya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okwenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nabo ukuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilithiye ezandleni zenu linabalaleli beStudio 7 kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kuma nomzimela eJobe. Studio 7 benginesikhalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi komthwakazi emathwele bezama ukuthi bezibandakanye neqembu bathi MRP. Bonke sonke indawo zonke, ngoba lori iqembu ezikhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 mangisimamela Studio 7 since ngisimamela. Nihlale interview abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analyst yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli. Ngoba phela ma ubiza uShuma kuredio every time, kubonisa ukuthi akunaqiniso elikhona ozoyithola, ngoba lo muntu uhlele ma evula umlomo wakhe ngisuka sengayo kuzophuma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe uma kusenzeka ikhulume, kubizwe abantu ama-analyzer ama-different, khona ilizwi liyakhiwa ngabantu ama-different. Ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi imnyama yena jike de hayi imhlophe ajustifye ngayezake indlela obona ngakhona, ngoba yena izazi okutholayo.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami abahle. Nikhuluma noCholisani Dube wasesitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathemba. Nginesicelo kwaStudio 7 ukuthi-ke iinkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumba ngakithi ngale zisihawukele iinkomo ziyabanjelwa edamu lakithi nasemakulila. Udaka seluningi udaka eStudio 7. Besicela iinkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe kuleya damu lilungiswe ukuze-ke sibe namanzi, likwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga qhuba umsebenzi omuhle. Danki.
Ninjani Studio 7, ninjani ngoFelix Ndlovu okhuluma lapha. Nginesami isifiso engisifisayo ukuthi ngabe yalunga ekhaya ezweni lakithi, kwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizama ukwenza amabhizinisi, izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle, lathi sike silungele sixhaswe lathi emazweni akithi njengamanye amazwe. Njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincedise kulawa lathi esisakhula, sincedise kumabhizinisi nazuzo zonke izinto. Sijabule kubuyele impela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani, mpingelele kuStudio 7. Ngilele kuStudio 7, mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba, eCholothe, esigabeni seCholothe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster, sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi, izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Yasijamba kakhulu.
Lawo bekungamazwi enolinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZAC ethi ifuna ukuphenya osomabhizimusi umnumzana Whitnell Chivayo labanye bakhe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye ebezikhokhela amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhovisi nebandla leli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.